sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Elingalithona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 25 Mfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohliswa ngoba kasoze akuvume lokho. Aba mabhizimusi amancane bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula i-budget yomnyaka ozayo ka-2019. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje ukhuthaze osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe esithi kulamathuba amaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohlisa ngoba kasoze akuvume lokhu. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni wedale lezanu PF Central Committee lamhlanje eHarare. Amazwi akhe la aza ngemva kokuba umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ekhuthaze ukubunjwa kukahulumende ozaphatha intambo kwesikhatshana i-transitional government ngoba esithi okaMnangagwa usehlulekile ukulungisisa umnotho. Umnangagwa wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala emzameni yokulungisisa ukusilela kwempahla emqoka empilweni kaZulu. Uthi njalo uzaqhubeka elwisana lenkohlakalo kanye labo somabhizimusi abangabahuquluzi benotho. Umnangagwa uthi njalo bonke abasakhulayo bezanu PF ababhadalwa nguhulumende lanxa kungela msebenzi abewenzayo abaziwa ngokuthi ngama-ghost workers ngesilungu bazasuswa kuluhlu lwezisebenzi zikahulumende ngokuphangisa. Kolunye njalo udaba idale leZANU-PF Politburo lalile lamhla ukuvumela abaxotshwa kuZANU-PF nyakenye abathi uMnumzana Kutsayi Chipanga loMnumzana Innocent Amandishe ukuthi babuyele kulelo bandla. Kodwa livumile unkosikazi Anastasia Ndlovu. Bonke laba baxotshwa besetheswa icala lokudlelana lecele le-G40. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe omnumzana Dinizulu Macaphulana wambuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa phezu kodaba lukahulumende womanyano kumbe i-transitional authority.
Izizalwane zeZimbabwe labo mhlaba akade beliphuphwe lokuthi mhlawumbe sesithole umkhululi kubaba uMnangagwa. Bazazibonela bazizwele ngezabo indleko ukuthi hhayi ubaba uMnangagwa akatshintshanga lokho ekhona phana ekhona eyinkokheli ye-faction. Nabafuna ukwakha ilizwe, abafuna ukukhulula amaZimbabwe kabaqhubeke ngomsebenzi wabo. Lo inkokheli ye-faction kuzahlale njalo akutshintshanga.
Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa loChami isa kudingwe isisombululo kudaba lomnotho oqhubeka uchabalala. Ngamanyamazi sesingathi sokuphelile lokho akusoze kube lesisombululo esizavela kwabe zombusazwe lapha.
Kucacile baba ukuthi irevolution yayikho inkululeko ayikafiki njalo izithembiso lamaphupho amaningi la kade khona ukuthi mhlawumbe utshintsho lomahluko sofikile ezweni konke lokhana kusokuyize kuthi bona abaphikisayo labanye abaphakathi khona ngala abalezifiso zokubona ilizwe elitsha elabantu abatsha abale nkululeko entsha elahlukileyo kulaleli elifalathelwa ngumkhathi kufanele baqale phansi badepe umgodi basebenze ukuthi lelo lizwe libuye loba bese sicaba ngeluthi mhlawumbe ngazalani ukhanye nganye usele sikhulumele ngowakho umlomuda akekho lapho.
Isisombululo ke sokumele sisikhangelele kuye uhulumende weZANU-PF.
Into yakhona esingaphezulu ngoba uhulumende esithi ngowezanu-PF kasola uhulumende weZANU-PF uhulumende wohlangothi lweZANU-PF i-factions. Kungakho amaZimbabwe-ke kuwo wonke amabandla aphikisayo nalona oluhlangothi olubusayo labakwabanye kwezindawo kumele bahlanganise amakhanda baqoba amadamba engqondo babonisane imibono yokuthi kathi leli lizwe lingasuselwa phansi kanjani lakhe kanjani. Akula maqhawe, akula ma-nation builders afana nabonkomo afanana nabo abanye abadlulayo bakuleli lizwe ababethenjiwe ukuthi bangabuthanisa ilizwe. Ubaba uMnyangagwa nje inkokheli yokunguhlangothinyana okuncane. IZimbabwe kumele iqale phansi ukwakhiwa kusekude phambili.
Alo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Ndabaningi Nick Mangwana kanye lezinye iziphathamandla zamankampani aphansi kogatsha lwakhe anjengeZimbabwe Broadcasting Corporation leTransmedia batshelwe ukuba baphenduke edale lePhalamende ngeviki ezayo ngemva kokwehluleka ukuchasisa ukusetshenziswa kwemali kumankampani la. Lokhu kuphuma emhlanganweni wekomiti ebona ngokulwela ngokwethulwa kwembiko edale lePhalamende labogatsha lukahulumende. Amalunga ekomiti le aveze ukungajabuli kwabo ukuthi abaqondisi bamankampani afana laye New Ziana Transmedia, Zimbabwe Film School, Broadcasting Authority of Zimbabwe, Transmedia lamanye abazange babuye lengwalo esiveza ukuthi asebenza njani la mankampani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Ava amabhizimusi amancane laphakathi beZimbabwe bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula uluhlu lwendleko zakhe zomnyaka ozayo i-national budget ngenyanga ezayo. Bathi bafisa uhulumende abazise ngezikwelede alazo ukuze venelise ukuqhelisa amabhizimusi abo. UGibson Bebe usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kulandela ukuvala kwenengi lamakampani amakhulu lokusilela kwemisebenzi elizweni, inengi labantu selisungule amabhizimusi alo amancinyane lidinga indlela yokuziphilisa, kodwa inengi lalawo mabhizimusi limadolonzima ngokusilela kwemali elizweni. Ugatsha lukahulumende olubona ngokukweledisa imali amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi olwe-CME DCO lukhanya lukhulelwa ikwanda kwalawo mabhizimusi osokulethe inengi lezinini zamabhizimusi amancane likhuthaza uhulumende ukuthi angezele imali esikhwameni salolu gatsha. Uhulumende uthi inani lamabhizimusi asakhulayo selidlula amashumi ayisikhombisa kukhulu elilodwa 70% amabhizimusi wonke elizweni. Othengisa impahla endlini efana lezitulo kanye nemibheda edolobheni leHarare umnumzana Mantu Magagula uthi inengi labo lithola imisebenzi eminingi.
Udosilalo thina ukuthi yawona amabhizinisi amancane anjengawethu lawo asakhulayo indaba zemali, asilamali yokuqalisa ngoba asilamali yokuthuthukisa amabhizinisi ethu.
Ababona ngezenotho bathi ukusela usizo lwemali kuhulumende sekwenze inengi lezininzi zamabhizimusi amancane liyeboleka emabhanga amancane aboleka imali ama-microfinance institutions wona aboleka ngentengo eqongayo. Umnumzana Thulani Sibindi othengisa imitshini yokuchola idobi emzini weMbare uthi iningi lalawa mabhanga amancane asebenza ungekho emthethweni.
Ungakhangela ukuthi intengo yalawa ma-microfinance institutions abasiboleka ngayo imali iphezulu kakhulu Sibili. Babizela imali engangama-30% awemali abekukwelede yona ekupheleni kwenyanga.
Kodwa abanye abakhulume le-Studio 7 bathe bakhathele ngentengo eqongileyo yencwadi zokuthi basebenze abazibhadalayo kukhansila kwezinye iingatsha zikahulumende. Bathi lokhu yikho ozokubangela iningi lalabo bamabhizimusi amancane bengayibhalisi amabhizimusi abo besesaba ukwazakala. Asebenzela emaphethelweni edolobheni leHarare ezindaweni ze-Copacabana abhadala imali ephakathi kwamakhulu amahlanu amadola 500 kusiya kumakhulu ayisishiyagalolunye amadola 900 ngomnyaka. Kodwa lokho ababona ngezenotho bathi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende abe loxolo ekutheliseni amabhizimusi ngoba imali eqonde esikhwameni sakhe yala ukufinyela kulandela ukuvalwa kwenkampani eziningi. Ekuqaleni kwayona le nyanga umpantambo wogatsha lwezemali lenotho yelizwe umnumzana Mthuli Ncube watshela intatheli izindaba ukuthi uhulumende kuzafanele adinge ngazo zonke indlela zokuthi athole imali okuhlanganisela ukuthelisa uZulu. Kutsho lokho echasisa isizathu kungani wakhweza umthelo wokuthenga ngemali yogesi nginani elilibili kukhulu elilodwa i-2%. Abanye abanjengomncedisi Mleya baveze ukungabi nethemba lokuthi uhulumende uzakhuthaza amabhizimusi amancane kulandela imbiko kamnumzana Ncube. UZulu ukhangele ukuthi uhulumende uzafinyeza indleko zakhe ukwenzela ukuthi imali alayo yenele inhlelo zakhe, hathi ukuqhubeka eboleka imali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, ye-Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazo wakho we-Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhlaka 22 Mfumfu, kusiyafika umhlaka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Kumagagasi awe 909 AM, 4930-6040, 15460 laku-1885 kHz ku-shortwave.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje ukhuthaze osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazitshala imali eZimbabwe esithi kulamathuba amanengi. Uncube wethule inkuthazo le emhlanganweni weWorld Investment Forum eGeneva kwele Switzerland, lapho ahlangane khona labo sowabo bamazwe omhlaba bekhulumisana ngendlela zokuthuthukisa amabhizimusi ikakhulu asacathulayo. Ekhuluma emhlanganweni lo umnumzana Ncube uthe kuqakathekile ukuthi ohulumende basekele amabhizimusi la ukuze akhule adale imisebenzi. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Richard Mahomva ukuthi kuyini umnumzana Ncube angakuthola emhlanganweni lo.
Okokuqala yikuvuselela ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe, ikakhulu la amazwe angaphetshiya esesibona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uthi ukufuna ukuxhumana lawo ukuthi yakhe ubudlelwane. Yikho-ke lokhu ngibona kuyindlela yokuthi kuzaqinisa lobo budlelwane obudingwa ngulo uhulumende. Okwesibili njalo ngibona kulithuba lokuthi iZimbabwe idinge amathuba angayenza ukuthi abakwamanye amazwe amabhizimisi benelise ukubuya eZimbabwe, ngoba siyananzelela ukuthi wathi kusiba lokhetho iZANU-PF yayisithi yona ifuna ukwenza uhlelo lokuthi iZimbabwe is open for business. Yikho-ke esikubonayo ukuthi lolo hlelo alukathi ukuthola amazwe amanye labanye abakwezemikonoma abathe babuya ukuthi bezotshala imali yabo. Yikho-ke ngibona kuyindlela yokukhankasa ukuthi amanye amazwe labakwazi amabhizimusi benelise ukubuya ukufika elizweni laseZimbabwe.
Abatshali bezimali laba labo somabhizimusi bakwamanye amazwe ubona bencibilika yini nxa sikhangela isimo esikhona elizweni kwezenotho? Ibhondi kayisilo yini lezinye zezinto ezixotsha abatshali bezimali eZimbabwe?
Ayisikho kona lokho kuphela, ngoba njengoba kathesi sizele into ezime ngayo, kathesi siyananzelela ukuthi kulokuthengiswa kwemali lokuthenga imali emgwaqweni yinto ezingakathi ukulungiswa, kungakhathalekile ukuthi uhulumende lo ukaMnangagwa sethe wathi kuba khona okwesikhathi eside. Yikho ke lokhu kuyasikhombisa ukuthi kule nto ezimqoka ezomkhono uma kufuze ziqale zilungiswe, ezingayenzi ukuthi laba abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe benze ngokunjalo. Kodwa ngakhona lokhu kungalungiswanga, lobugwelegwele kulokhu kusasekhona, mbone ngazathi kuzazikhathaza.
Alo-ke ngumnumzana Richard Mawomva, ingcwethi ecubungula ezenotho, ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Lamhlanje ku Live Talk kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngomkhankaso wemfundiso la ngokulimukesana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele owe breast cancer awareness. Tumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela bakwele Melika bathi amabhomba alungiswe ngekhaya athunyelwa ngeposo iziphathamandla zebandla lamademocrats ezigoqela wayengumongameli umnumzana Barack Obama lowake waba ngunobhala wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton akasadabukanga aphange abanjwa engakafikiyo lapho akade eqondiswe khona. UZulu sele emangele ukuthi abacatshangelwa ukuthi bangaba bethengisa imali emkambweni sitha lenye inkohlakalo abangayi ababeyenza baze bavezwa ngosakhulayo othiwa ngumnumzana Asi Lumumba obephiwe umsebenzi waxotshwa ngemva kwamalanga amathathu. Ulumumba uveze amagama eziphathamandla ezine zebhanga le-reserve ezivuke zamiswa umsebenzi zicutshungulwa. Kambe engabe exotshelweni uLumumba? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Bona labo bantu abenza ubugwelegwele kathesi bade bevele bebenza, kodwa ke ukuthi ke ukhitshwe ke emphakathini ukuthi wena lo ugwelegwele according to ZANU-PF kuyabe sekuyikuthi ususilwa kumbe selixabana linalodwa ngaphakathi bese liqala ke kuvezana ebantwini. Ikanti ke ubugwelegwele lo baba benzayo kusonto entsha, thina abanye besivele sikhangelele ukuthi njengoba umthuli Ncube sengena oba uminister of finance, okokuqala bekumele reforme i-reserve bank, kuqale ukuhamba uMankuja kufakwe ugovernor omutsha, ebesedinga ke istaff esitsha. Lethana esikhona sivele silobugwelegwele-ke kuliqiniso kutshiwo ngumlumba, kodwa ke layo kukhuluma ngoba kulama-factions angani adonselana intambo kwezanu-PF.
Ye, mnumzana Mkandla, wena uthini ngalokhu okwenzakala e-reserve bank?
E-reserve bank ngibona ngazani njengesiphala esigcina imali yethu. UMthuli Ncube uprofessor lo nguye uminister we-finance waphangisa yena ukugijima kakhulu, wathembisa abantu lokhu nalokhu, engafundanga i-politics in the country, engafundanga i-politics njalo ezezane. Ye, actually supposed ukuthi khona efundiswe nge-politics yezane, efundiswe nge-politics yelizwe. Wasegijima wathembisa abantu lokhu nalokhu, kathesi kunzima i-operation laphana mele yenze has to clean egezise laphana khona lokho kukhulunywayo lapha ngubaba uNdlovu lapho umnumzana uNdlovu kuliqinisa ukuthi khona ngawaqala yena wakhupha bonke laphana kuyafanana nje lokuthi abefa kusecretary omutha laphana kumbe kubopmsec kube labantu abatsha bodwa laphana azaqalisa labo bona bebebona ibabaziyo ukuthi kwenza njani after that kube sokuba le-auditing esefakile abantu bakhe se-auditor kade kusenziwa yena abana izolo laphathi kuyaphuma khona sokubuya ama-witnesses ababuya sebewitness ukuthi lokhu kwakuhamba so lokhu kwakuhamba so kuyabe kuqondile khathesi ke lo uLumumba ukhuphe okuphakathi inside embizeni phakathi kwendlu yikho akukhuphileke ukuthi labo abantu bakorrupt labo benza lokhu nalokhu wasekhathesi besephuma iinyawo zakhe besezingaphandle sesiya ngaphandle ilihlo lakhe selisithi ngaphandle ngalo kulobani lobani 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 wase bamkhupha khona laphana ngibone ngazani ukukhupha ukukhutshwa kwalo ndoda lo kuthiwa nguLumumba lo kuza affecta still ngobana kasozekela ukukhuluma kuza affecta uzazama ukuncediswa ngabanye sibili abangahambelaniyo nalokho okwade kusenzakala laphana uyumuntu uyabe libone ngazani yena nguye yedomile laphana kathi kulesinye isandla esicathileyo ngemuva
ye okwenzakalayo kokhulunywe nguMlumba lo kuyatshengisela ukuthi ZANU-PF isidabukane phakathi labasekela umbutho bese kuthiwa labade bevele bekuZANU-PF lacoste kamnangakho kukhanya ngani sokulokungazwani phakathi yikho kokwenza ukuthi-ke uMlumba ngaphambilini wayesola uMnangagwa namuntu usetshintshile uMnangagwa userayithi galabo gwelegwele uMankuji kawurayithi galabo gwelegwele odirector labo lobugwelegwele kuyatshengisela ukuthi sokuyi-power politics sokuliwa ngaphakathi ngoba kulo munye umuntu amqambileyo ukuthi uyingxenye yobugwelegwele lobo lanxa engasebenze e-reserve bank uthe emqambile wabonakala lowo muntu elo vice president e-addressa kwenye indawo so kuyatshengisela ukuthi i-power politics namuntu eyisigebenga ngathi uzahamba njani lomsekeli kamongameli esiya-addressa so kuyatshengisela ukuthi hhayi i-power politics thina babe sebesitshela ukuganga kwabo ngesikhathi bexabana kodwa ngabengaxabani babe beganga bewona bebulala ilizwe bengakuvezi kithi bakuveza emphakathini ngoba sebexabana
ya mnumzana mkandla mphenduke kuwe nxa engasukanga ugovernor we-reserve bank uMankuja kungasebenzeka yini
hayi okukhona ukuthi khona yena ngokwakhe umthuli ngamkhuphe sibili uMankuja sibili ngogodi ethena nxa engaphumanga uMankuja then yena umthuli ka-resign yes resign ngobana ungcolile lwani ubaba wathi yena ibhondi nxa lingasebenzanga uzaresigna yena esithembisa lapho umjuru esiyacontest ecourt ngaluthi hayi selitshontshela abantu lapha ngakho-ke lwani wathi yena lokhu kungakuthe kwehlula mina ngiyaresigna ngasafuna ukuresigna but sokwehlula ngalokho-ke ngaphume-ke laphana sibone i-corruption le ukuthi izabuya njani
thi sesingasavumi angazi ukuthi umnumzana Ndlovu lalo lokugcina yini ongaliphosta
ye elokugcina engaliphosta yikuthi-ke eqinisweni siyakwazi iZANU-PF siyehlulekile ekho sithi thina kakubunje lokho kuthiwa yi-national transitional authority okuzabe kubambile ezomnotho kubambile ezombuso kulungiselele ukuthi kube lokhetho olungasoze lutshontshe njengalolu luthanda kutshontshwa iZANU-PF siyehlulekile ikwanisile ukuriga ama-results e-election kodwa isayinelisi ukuriga i-economy njalo sozobenelisa ukuyiriga yikho sithi thina-ke njenge-MDC kababumbeke lokho kuthiwa yi-national transitional authority
lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa endawonye lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla Abanye abeZimbabwe kweleBotswana sebamukele inyathelo likahulumende lokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla zendlini lokudla phandle kwelizwe. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu Martin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Ngomnyaka ka-2016, uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho ovimba ukungena kwempahla eningivela phandle kwelizwe esithi le yindlela yokuvikela amafekthali ekhaya ngoba elamandla okusuthisa uZulu njalo kungela sidingo sokuthi enye impahla ivele ngaphandle. Inyathela elokubuyisela isinqumo sika-2016 emuva sijwabe iZimbabwe abaseBotswana balakho uqala ukuthumela impahla ebe ikade ingasavunyelwa ukungena elizweni ivela ngaphandle. Unkosikazi Emily Dube osebenza eHabron uthi leli lithuba elihle lokuthi baqale ukuthumela impahla ekhaya.
Kuhle lathi sesingenelisa ukuthumela impahla ekhaya ngoba abantu kade bekhala ukuthi okunenge akutholakali lathi singelandlela ngoba bekungavunyelwa ukudlula ebhola
Umnumzana Nkazimulo Dube uthi ngaphandle kokunceda ukuthi kuthunyelwe impahla ekhaya, kuzaba lula ukuthi abasekhaya labo benelise ukungena emadolobheni aseduze afana le-Francis Town ukuyathenga.
Kuyabukeka lokho kwenze uhulumende ukuthi elifte ibhano nama-basic commodities anje yabo cooking oil. Because as it is, we are struggling to get these commodities in Zimbabwe. But so kusiba lula nje ukuthi nxa singaziphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Unkosazana Sithembile Ndlovu yena uthi uhulumende noma nje enze kuhle ngokuvula amasango, kumele akhweze isilinganiso semali yempahla evumela ukuthi umuntu ngamuntu angenelayo elizweni, i-tax rebate.
Kulinyathelo elihle kodwa kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele indlela angakhweza ngayo i-tax rebate. Ukuze abantu bathenge bekhululekile bengesabi ijuthi ngoba yona iphezulu. Ingagcina isenza ukuthi kube nzima futhi ebantwini ukuthi bathenge ngaphandle.
Impahla efana lendlini yokudla, okwakha kanye lokulima, lokunye nje okutshiyeneyo sokuvunyelwa ukuthengwa ngaphandle kwelizwe, noma nje kungacaci ukuthi umthelo wejuthi wona uzahlawulwa kanjani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7, ngiseHebron kwele Botswana.
Kwezemidlalo seliphelelwe ngumphako kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League, iqembu leBulawayo City loba nje lenelise ukunqoba eleZPC Kariba lamhla emini. Intathelo izindaba yethu ezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leBulawayo City selibe ngelesithathu elizagunyulwa kusigaba saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League loba nje linqobe leZPC Kariba nge-2-1 namhla emini emdlalweni odlalelwe enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Lokhu kungoba iqembu elihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane yeleChapungu libhaxabule leHighlanders nge-4-0, okuyimpumela etsho ukuba likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumashumi amathathu lesikhombisa. Iqembu leBulawayo City lona lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu, okutsho ukuba inani lemiklomelo elingenelisa ukuphutha imidlalo yalonyaka lilalo ekupheleni kwemidlalo ngamashumi amathathu lane kuphela. Loba kunjalo umqeqetshi weqembu leBulawayo City uBeki Themba Ndlovu uthi isifiso sakhe ukuba banqobe kuyo yonke imidlalo emithathu abaselelayo.
Ya umdlalo ubungekho lula sibili, but iZPC lapho sonke sikwazi ukuthi i-team edlalayo sibili ibhola elizwayo and ukuthi sihlohle 2 goals kuZPC kuyatshengisa ukuthi abafana sibili bebefuna ukudlala, bebefuna iwin. Ngiyabonga abafana bami ngokudlala kuhle nge-effort abayifakayo e-training nemagemini, sengani kungaqhubekela phambili kunjalo sisiya ku-3 games zethu lezi eziseleyo. Siyafisa ukuthi sizwine.
Amanye amaqembu osekusaziwa ukuba asephelelwe ngumphako ngabalisa eleJapane Mine kanye leMutare City Rovers. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leDynamos linqobe leRentals nge-2-0 emdlalweni obusenkundleni yaseRufaro, kuthi emdlalweni obusenkundleni iNational Sports iqembu leBlack Rhinos libe ngujikelobhanqa 1-1 leqembu leNicrude. Iqembu leNicrude yilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo, lile miklomelo engamashumi amathathu lantathu, njalo kuzavela ngemva kwemidlalo emithathu eseleyo ukuba lona lizayala lokhu lidlala kusigaba saphezulu yini ngomnyaka ozayo, njengoba kulamaqembu ambalwa ahlezi phezu kwalo elingawahwitha nxa linganqoba kumidlalo eliselelayo emithathu lifikise imiklomelo engamashumi amane lanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngakugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohlisa ngoba kasoze akuvume lokhu. Abamabhizimusi amancane bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula ibhajethi yomnyaka ozayo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Sitha sidibaneni ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.